Abafundi bebehamba bengamaxuku besiya esikolo lamhlanje okuseni bengagqokanga ama-mask kuthi lapho befika esikolo abangane bebezidlalela bezondelelana. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bengelama-mask iningi belikhona liwakhiphe esikhwameni. Abafundi kanye labazali baveze ukujabulela ukuvulwa kwezikolo lokhu okufakazwe ngesinye salezi sifundi uSimiso Ndlovu owesikolweni seBethel Secondary esiseGwanda South.
Ngizwa ngithaba ngoba lesikhathi eside singafuni yalo futhi last year asifundanga lo nyaka siyabhala akulanto esizayibhala nxa singavulanga isikolo. Ngokuningi amboni ukuthi bazaphenduka esikolo ngoba abaningi bazithwele.
Unkosikazi Rhotso Ndlovu ongumzali njalo ehlale khona la eNtebe uveze umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Uqondile ngoba abantwana beshona bezidlalela emakhaya sebengasafundi sebesenza okwabo ongakhanyi intunja.
Lanxa zivuliwe abafundi batshone belungilungisa izindlu zabo zokufundela nokucenta egumeni lesikolo kungela kufunda okwenziwayo. Esikolo seNtebe Primary abafundi sibathole esikotsho besikamanzi okugeza izandla. Ababalisi bona abakhalaza ngeholo labo abathi lincane kakhulu lingene lindleko kuye emsebenzini bebebalutshwane esikolo. Umnumzana Sebato ngumbalisi wesikolo seNtebe uvuke ngolaka lapho esibona sifika kulesi sikolo.
Kwanini emsebenzini yethu
ivume ukuya lizenza lokhu
mangali kule nto eliyibhale liqiniso kona kanti lamabizo elizaphumela ekhiphile khona apho ukukhiphela inye ibizo lomunye umuntu vele ongahlalela khona apho into engayikhulumi into ezingayisi.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsho lezemfundo Mnumzana Tawonkana Ndoro utshele iStudio 7 ukuba kayisibo bonke ababalisi ababele emsebenzini lamhlanje esithi iningi lizabuyela ngeviki ezayo lapho bonke abafundi sebevulile. Iningi labafundi liqede umnyaka ophelileyo lizihlalele emakhaya kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho. Lalapho sezivulwa isikolo akuzange kwafundwa okuya ngaphi ngoba ababalisi bekhalaleyo umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.